go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 Mabasa 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uzulu weZimbabwe obethe gwaqa inanza ilanga likazibuse ele Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngeke abantu bakhalale bazonde ilanga leli ngenxa yezigilamkhuba kumbe abantu asebesona bephambanisa ibizo lelizwe. Konke lokhu kumele kube yinto abantu abangayijayindiva, abantu abangayithathi kube yinto emangalisayo, ngoba ilanga leli lanamhlanje u-18 April ilanga likazibuse okumele linanzwe lihlonitshwe nguwo wonke umuntu ufuna inkululeko yakhe kumbe ohlonipha inkululeko eyalethwa ngamaqhawe.
Uzulu wenhlangothi ezijeneyo zempilo upha imibono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likazibuse lonyaka. Liphakamise inkezo ye-Independence Trophy, iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders ngokunqoba elekwenze ele-Dynamos emdlalweni obusenkundleni e-Barberfields kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uzulu weZimbabwe ebethe gwaqa enanza ilanga likazibuse ele-Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kulabantu abaningi kodwa abehluleke ukungena enkundleni ye-Barberfields kobulawayo bagcina belalela bephandle bebukele umabonakude okudanise abaningi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Indwendwe zezimota lamabhasi labantu abahamba ngenyawo bebenyakazela ekuseni bengena enkundleni e-Barberfields kobulawayo besiya emkhosini o-Independence Day loba nje iningi lidaniswe yikwehluleka ukungena enkundleni phakathi ngoba ingeneli ukuthwala wonke umuntu obebuyile. Ekhuluma lesizwe umongameli Emmerson Mnangagwa ubonge bonke abantu abaze emkhosini wanamhlanje ethi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa ilizwe ngokulingeneyo loba nje ilizwe libhekane lezijeziso zomnotho elazifakelwa ngamazwe angentshonalanga.
And productivity towards the establishment of sustainable business enterprises for the emerging national economic realities of
Mnangagwa uqhubeke ethi uyajabula ukubana ngemva kweminyaka emibili ilizwe limelana lokuqhamuka kwe-COVID-19 isimo salolu bhubhane sesinganeno, kodwa ukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bezivikela kanye lemuli zabo ngoba lomkhuhlane ulokhe uyingozi. Usenetha wakobulawayo umnumzana Khaliphani Phugeni oyebadlale MDCT uchasisa ngokwehluleka kwakhe ukungena enkundleni.
Hey, angazi ngempela ukuthi kwenzakalani. Ngithunywe lapho ukuthi ngizokhuluma lamapolisa abanginikeza omkhulu ukukhulu wakhona asichazele ukuthi kwenzakalani. Bathi akekho, basadinga ngathi umkhulu kulaba bakhona, angazi ngempela ukuthi kwenzakalani. Kodwa kubuhlungu ukuthi ngiqale ngaphuma le team ye-ZBC ithe isifuna ukubuyela kwehluleka la signal kwathiwa iphansi, kwazama konke kwehlula mina nginje ngimela abantu ukuthi nje kutholakala umuntu ukuthi nisizakale ngingene ngathi kuba nzima lokho so angazi ukuthi ngathi kuhamba kanjani maybe kamele ukuze wona amapolice
unkosikazi sibonakaliso khumalo obelalele umongameli ekhuluma ephandle kwenkundla uthi kubuhlungu ukuthi ke nelisanga ukungena
ebhevu ugcwele yakwazi and asake sikubona okunje abantu abaningi bayalela ukungena kuthiwe bebukele bephandle but you can still see ukuthi phakathi izidenda zikagcwala khayela impilo end nxa ukhangele sase-empty but sokuyaluta untu bengene so akwazi ukuthi kuhamba njani abanikazi behighlander iyadlala siphandle sokufaka i-tv phandle kuthiwa untu bebukelele phandle kwestadium
umsekeli weqembu le-highlanders umnumzana thulani siziba uveza ukucasuka kwakhe ngokuvalelwa phandle kwenkundla
inkinga ekhona besicabanga ukuthi thina sizothengazela uzibusa ngithi but uzibusa wakhona ngalo uyabuswa akuthongi uzibuse uyabuswa yena uzibusa wakhona so hayi manje siyafika ngoba nasitshelwanga isikhathi sokuthi kumele sifike isikhathi bani sizokwenzani senzela ngithi but manje sokuzima ukuthi nasingene ngapha singene estadium olucelebrate lolelo birthday lelizwe lelizwe silitshelwa ukuthi li-birthday but kulibona kwakhona ukuthi i-birthday silibona nzimanzima ungathi uthanda ukuba nzima ngoba manje anisithi sizokholisa but manje sivalelwa phandle ngobani abaphakathi ngabangapha abaphakathi bavela ngapha abaphakathi babisiwe
ngabakhona ba
babisiwe
balehiwe
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Nkululeko Ndlovu ngomunye njalo wabahluleke ukungena enkundleni opha umbono wakhe.
Ilizwe lonke lilapha koBulawayo namhlanje so akula ndlela ukuthi idorobha lonke belingakwana kustadium lesi Barberfield Stadium. Uzananzela ukuthi abantu abaningi bavele kumadorobha atshiyeneyo avela koBulawayo. UHarare, Mtare, Gweru, Plumtree, you know, awonke nje amadorobha koBulawayo akhona la. Ngingakabali abavele ezabelweni. So abantu bebengeke begwane kulesi stadium ngoba stadium lesi I think sinabantu abangakwana 35,000 kuphela abangangena but I'm sure uyakwazi la ukuthi abantu abazizalwane zeZimbabwe bayedlula 20 million kathesi
ingcwethi ezicubungula ezombusazwe lezomnotho zithi iZimbabwe ithakazelela iminyaka engamachumi amane lambili yathola uzibuse ngapha umnotho welizwe umanikiniki kuthi izizalwane zazo zisabalele emazweni womhlaba zisiyadinga ukuphila inkulungwane lenkulungwane zabantu ezenelise ukungena enkundleni bebethokoziswa imidlalo ehlukeneyo yabezomvikela imigido yendulo lomdlalo wenguqu wenkezo eye Independence Trophy phakathi kwe-Highlanders le-Dynamos oyiwo okhange abaningi ukuza enkundleni namhlanje ngimele iStudio 7 ngisemagumeni koBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
lokho sikudaba lunye uZulu wenhlangothi ezijeneyo zempilo uphe imibono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokeli yebandla iphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likazibuse lonyaka. Besithi kuyinto elungileyo, abayenzileyo njengoba lolu kulusuku lomuntu wonke hatshi ibandla linye lezombusazwe. Yintatheli zindaba yethu uMavis Gama uzethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isikhulumeli se-CCC uNkosazana Fazai Maere utshele intatheli zindaba ukuba abebandla lakhe bakubone kufanele baphatheke kulo mkhosi ngoba ungowelizwe lonke njalo ungasiwe bandla linye loba umuntu oyedwa. Enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulungile lokho okuchiwo inkokheli ye-CCC ukuthi amalunga abo aphatheke lawo kulo mkhosi wokuthakazelela usuku lukazibuse. UMancitshana uthile kuyindlela yokutshengisa abantu ukuthi uzibuse akasiwo webandla elilodwa, uzibuse akasiwo wezanu kuphela, ngowomuntu wonke jikelele, ngoba umuntu wonke nanku waphatheka ekumletheni.
Ngeke abantu bakhalale bazonde ilanga leli ngenxa yezigilamkhuba kumbe abantu asebesona bephambanisa ibizo lelizwe. Konke lokhu kumele kube yinto abantu abangayijayindifa, abantu abangayithathi kube yinto emangalisayo, ngoba ilanga leli lanamhlanje u-18 April lilanga likazibuse okumele linanzwe lihlonitshwe wonke umuntu ufuna inkululeko yakhe kumbe ohlonipha inkululeko eyalethwa ngamaqhawe ngesikhathi sakhona.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe unkosazana Abigail Mupambi uthi osekusenziwa ngabe TCCC lomkhokheli walo kuyisibonelo sokuba sekusobala ukuthi sebeqhakathekisa ilizwe lezizalwane zalo.
Kusitshengisela ukuthi mhlawumbe ama-political leaders ethu sebezafika esikhathini lapha abayebe sebezwisisa khona ukuthi hayi iZimbabwe iqakathekile ukwedlula ama-political parties. Uzananzelela ukuthi sesilesikhathi eside kakhulu kusukisele isikhathi sika former president the late uBaba Mugabe up to namhlanje abantu lokhe begijimisana begijimisana ngezobuso, abantu nje begijima bephakathi kwesingathi khona khona i-toxic politics. Lapho ke silahlekelwe isikhathi esiningi, silahlekelwe ama-ideas amaningi ngenxa ye-toxic politics.
Esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenziwe ngabe TCCC kulinyathelo elihle njengoba uzibuse engomuntu wonke.
Uzibuse kumele celebrate umuntu wonke jikelele weZimbabwe, singakhangeli umbala, singakhangeli umhlobo, singakhangeli lebandla umuntu ayabevela kilo. Ukuba khona kwabo kubonisa umoya wokubambanisa opromotwa ngumongameli wethu baba uMnangagwa le Second Republic. Akusafani lakudala ukuthi babetholakala behoza lelilanga, akusafani lakudala ukutholakala besibona vele ngeke bephatheke ngoba bona uzibuse abakamboni. Iqiniso ukuthi uzibuse ukhona eZimbabwe, ngakho ke kungumsebenzi wamaZimbabwe wonke ukuthi simjabulele uzibuthe njalo simvikele ngoba siyazazi izitha lokho eziqoqoda eZimbabwe zifuna ukuzothatha ilizwe.
Kwasekelwa ngesinye isakhamuzi saseGwanda umnumzana Ndaniso Mpande omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu.
Ukuya ku-national event kumbe ngithi emcimbini wesizwe ayisinto embi, vele kuyinto enhle kakhulu, njalo sonke kumele ukuthi ngabe siyahamba entweni lezi. Kuphela nje into eyenza ukuthi singayikhona yikuthi khona ngale kufika kube yinto yebandla, njalo kufika kube ligceke lokuthethisana, thwele sokuthethisa uzibani, ukuthethisa uzibani, ucutshungula uzibani, kuthweni kuthweni izinto ezingelani le lomcimbi wona lo. Hayi ukuya khona ngale sibili ayisiyona, akusiyona nkinga.
Esinye isiphathamandla esiphatheke kwezokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi liyancomeka inyathelo elithethwe nguChamisa lebandla lakhe.
Ungabona iparty kaChamisa isikwanisa ukuthi attend ama-national events, kutshengisa ukuthi sebe yi-serious political party. Ngoba noma ngubani ofuna ukuthatha umbuso kumele etshengise not only abantu beZimbabwe kodwa etshengise i-statecraft, public service, police, lama-veterans wonke, lama-community leaders, kanye lamabutho wonke ukuthi umuntu lo u-serious ngento yenzayo. Of course siyavuma ukuthi izanu kulento eziningi ezenzile ezimbi, kodwa uma sikhangela emuva kukhona okunye osokuyakhiwe angeke uphe ukuqalela from nowhere.
Isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, PDP, umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi lokhu osekusenzakala yikuba sokulokuzwisisana kwezokuqakatheka kwezokuphatheka kwabamabandla kumikhosi yelizwe okugoqela olukazibuse.
Ngoba ulimi seluphansi sibili, ulaka lube lukhona kukuhwabhelana, kubhongelana, ukuphakamisana uthuli, ube kukhona kayika wosekho sibili. Ngoba namhlanje ngibone ubaba uwende ehlezi ndawonye lomaduku belalele ubaba uMnangagwa, ngathi bengenzakale lokhu izolo. Ngoba abantu besithi ubaba uMaduku njengomuntu okupholadi ngumuntu engisi sibili, uMnangagwa kufuze ngikhulunywe laye. Njalo ubaba uwende ngumuntu obenolaka kakhulu ethi engafuni ukuzwa ngendaba kaMnangagwa, ngobe bekhokhela abantu ukuthi bephume eParliament nxa ubaba uMnangagwa ngangena.
Eminyakeni yangemuva abaningi bebesehluleka ukuphatheka kule mikhosi yalolu hlobo ngoba ibithathwa njengeyezanu PF lapho abantu bebesiza begqoke impahla yebandla labo, ikanti kulusuku lwelizwe lonke. Lonyaka lomkhosi wenzelwe enkundleni yeBarber Fields kwaBulawayo, okwakuqala embalini yelizwe selokhu lathola uzibuse, njalo unanzwa phansi kwendikimba ethi Zim at 42 leaving no one and no place behind. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje bayakhala abanye abantu abeZimbabwe abathi uzibuze gatsho lutho kubo ngoba uZulu ethwele amagapha avuzayo. Kodwa ababandla lezano PF bathi bazama ngamandla wonke ukuvuselela umnotho. Ngakho ke kuqakathekile unanza usuku lukaZibuse. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Umunye wabakhala ngoZibuse wakwele Zimbabwe umnumzana Msongela Ndlovu isikhulumele isemandla lezaphu.
Nxa uZulu ezibusa ezatholakala emsemazweni, abantwana bebulawa, begongodwa, bebondwa, betshiswa langamapetulu langomlilo. UZibuse asikhona ukuthi simzwisise ukuthi ngoZibuse onjani. Yikho kwakuqala. Okwesibili ukuthi ilanga leli thina siyalinanza, siyalihlonipha ngoba njengezaphu leZipra sahamba sayelwela ilizwe ukuthi libe noZibuse. Kodwa-ke asikhoni ukuthi sibe ngabantu abangasukuma sithi kukhona esikutholayo abantu bakhona bakuzuzayo ngenxa kaZibuse lowo khona.
UNdlovu uthi kumele abantu bavezele uhulumende okusenhlizweni zabo ngoZibuse.
Abantu bakithi sibacela ukuthi bacece kakhulu, bagqoke into ezimnyama, impahla emnyama. Kumbe singaba yisikipa, kumbe ngaba yisheti, omama, kumbe ngaba yiduku, abanye kumbe ibe yi-ambhende emnyama. Kodwa akupheleli lapho, sicela uZulu ukuthi kuma-profile picture befake i-profile emnyama ebonisayo ukuthi thina uhlelo lwethu lolu silithi khona na, I am celebrating it. We are celebrating independence. Asi-celebrate, siyayi-celebrate. So sicela abantu ukuthi bashintshe ama-profile wabo ku-WhatsApp, bashintshe ama-profile wabo ku-Facebook, ku-Twitter.
Uyakhala njalo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
UZibuse weZimbabwe ikakhulu thina emathebelelendi simbona kuyize leze azange simthole uZibuse. Yilokho kuthiwa silithethe singalithathanga. Wenziwe waba ngumcimbi futhi owezanu uZibuse nxa esenziwa kukhulunywa izinto zezanu kuba ngumcimbi wokuthi okungaba ngumcimbi esingathi ngokukhankasa ukukhankaselwa izanu. Abantu bakithi bagcwele amazwe ababengekho kuwo namhlanje bagcwele amazwe siyabulawa senziwa into zonke lezo before independence bekungekho konke khona lokho.
Uncube uthi
njalo ungakukhangela futhi kubulewe kakhulu abantu ngesikhathi ukuthiwa sesithole independence eZimbabwe okwedlule esikhathini sikaSmith kubulawa abantu bebulawa yizanu ikakhulu abantu bemathebeleland. So ke ayisiyo nto esingaqolotsha seqe ngayo sigiye sigide ukuthi khona siloZibuse. Ngoba ukuZibusa kumele kutsho inhlala kahle yabantu, kutsho ukukhululeka kwabantu. Kodwa sibona ubuchaka, sibona ukugqilazwa, inkululeko ayikho esilayo.
Kodwa umnumzana Believe Gawule okubandlelezana PF uthi uqondile ukuthi abantu bathakazelele uZibuse.
Lawa abakhuluma besithi umnangagwa uSmith unjongo Smith lani wayemncindezeli. Hatch akusiqiniso lelo. Umnangagwa ngaba njongo Smith njani? Kene yena uSmith owakugwetwa uhulumende kaSmith owagweba umnangagwa ukuthi aqunywe elwela ukukhulula leli lizwe. Umnangagwa onguye osebusa namhlanje, onguye owahamba wali labanye bali hudula leli lizwe baliletha lapha eZimbabwe ngomhla ka 18 April samthola uZibuso ngemsebenzi yabo nabo omnangagwa labanye bakhe le abanye bakhe labanye bakhe sebahambayo labanye abalele endaweni emathuneni engaziwayo abalwe balwela ukukhulula leli lizwe. Ngokunjalo ke akusiqiniso lelo ukuthi umnangagwa ungumuntu ocindezelayo. Umnangagwa uthe yena ethatha leli lizwe, ilizwe leli beselifile. Kwekulilizwe elingamanga kuhle in terms of umnotho, umnotho usuchabalele, yonke into isichabalele. Umnaka ngokubuthe nje into yonke ichabalele.
Elezimbabwe lathola uZibuse ngomnyaka ka-1980 wabulawa abantu abanengi kusanda kutolwa uzibuse yikukurawundi emathebeleleni lenkabazwe kudingwa owakuthiwa ngabahlamuki alukalungiswa udaba lolu ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingukhipsi dube
Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lukazibuse ole Independence Day emkhosini owenzelwe kobulawayo okwakuqala embalini yelizwe lokhe latholayo uzibuse. Ngesikhathi eleZimbabwe linanza iminyaka engamashumi amane lambili selokhe lathola uzibuse, ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle elizweni ukuze kungabi kusimo esibi esikhona okwamanje ezibhedlela zikahulumende lemakilinika. Intethele zindaba yethu uMike Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abasebenza kwezempilakahle abagoqela odokotela labongikazi bahlala bekhala ngokuthi ezibhedlela lamakliniki kakhulumende akula mpahla yokusebenzisa enjengama-gloves, ama-mask lemitshina eyenelayo. Okunye osokubangela ukuthi isimo sibe sibi kangaka ikuchiya umsebenzi kwabodokotela labongi besiyasebenzela kwamanye amazwe ngoba eZimbabwe bengatholi iholo elenelayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions at City umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi zajabula okumangalisayo ngokuthola uzibuse zinikezwa ke amalungelo athile phansi komthetho we-Labor Relations Act okugoqela izisebenzi zezempilakahle, kodwa konke lokhu sokuguqukile.
Inzuzo ke ebesitholile sithola uzibuse inzuzo engani ke iyachabalala ezandleni zethu sesibone phela ile bayethi intshwa kaningi nengi ilungile lezisebenzi liyathathwa mbijana mbijana.
Ukubeka ethi akuphazamisekanga ezempila kahle kuphela kodwa nakwezinye inhlangothi ezinjengezemfundo lapho abantwana ababonakala kwezinye indawo belokhe befundela phansi kwezihlahla, omama labo belokhe betholakala bekhona abaphelelwa ngumphefumulo lapho bebeletha.
Njalo siyabona esibhedlela lapha ke sikhangelele ukuthi aluba ke sithola ke ukubanjwa kakuhle imithi ngadi-infrastructure ekwanileyo sibane ngani kuyasilela.
Umnumzana Ambrose Sibindi wenhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo okulapho okuqhutshelwe khona umkhosi wokuthakazelela uzibuse lonyaka uthi intuthuko kwezempilakahle ikhanya ingasahambelani lokwanda osokusenza abantu kuleli dolobha.
Ukuthi singakathola uzibuse besilezibhedlela ezinkulu lapha UBH sibe lesibhedlela esikhulu impilo, sibe lesibhedlela esikhulu esika council iThorngrove bese siba lengutsheni ngale. Nxa sikhala sinanzela ukuthi abantu baqhubeka besanda, population ikhula siya phambi, kodwa singananzela siyabona ukuthi i-infrastructure kumbe izibhedlela azakhiwa ukuthi zihambelane lenani labantu asebephila emzini wakobulawayo.
Uhulumende wakha isibhedlela sekusileni kuleli dolobha kodwa sathatha isikhathi eside singasebenzi. Noma sesisebenza sibikwa sikhangelane lesifo se-COVID-19 kakhulu. Usibindi uthi ngokwengezelela kwenani labantu kuleli dolobha sokudingakala ukuthi kube lezibhedlela ezingaba zine kumbe ukwedlula lapho ukuze lwenxatshelwe udubo lokuminyana kwezigulane ezibhedlela zikahulumende lezikamasipala.
Siyananzela ama-clinics yebo kambe ikakhulu i-city council kulobubelo ngoba bayazama ukuthi ilokithi ngelokithi kwakhiwe i-clinic. Siyakubona lokho kuyinto enhle, kodwa-ke siyananzela ukuthi silamalokithi anjengemganini sikhuluma kanje kathesi ilokuthi eselilesikhathi laba khona akula clinic ngoliyo khophelo lolo ngoba kudala sasisazi ukuthi vele nxa kusakhiwa ilokishi elisha uyafakwa iclinic.
ingcitshi kwezomnotho engomunye wabhala ibhuku elikhangela ngezentuthuko yelizwe elithiwa Beyond the Enclave, uDokotela Prosper Chitambara uthi udubo olukhulu ukuthi okwesikhathi eside uhulumende wayengaqakathekisi ukwabelwa ngumsebenzi wezempilakahle imali ezwayo kubhajethi yelizwe.
Time. When you look at the healthcare financing in Zimbabwe, for example, the bulk of the finances or the funds
ungakhangela kwezempilo imali eningi esekela limsebenzi izela kuma-cooperating partners lamadona.
Uqhubeke ethi uhulumende sokumele adonse ziqine afake imisebenzi enje ezandleni zakhe, ethi noma kunjalo kule ntuthuko ejabulisayo kumisebenzi efana lokwehla kwenani labesifazane abahlaselwa-ke lokulahlekelwa yimpilo besiyabeletha kuzibhedlela ezitshiyeneyo kanye labantwana abafayo ngesikhathi sinye kulesi senzakalo, ethi kodwa ilizwe lokhu lisalela muva kwamanye amazwe ashiyeneyo kugoqela angumakhelwane kulolu daba, kugoqela-ke ukutholiswa kwamanzi ahlanzekileyo, ethi uhulumende engathembeli kuma-partners lamadona kulolu daba abayiwo okwamanje abaletha intuthuko esiyibonayo kaninginengi. Befake imali eceleni ilizwe lithuthuke beyibona abakhokhela kulo msebenzi. Asenelisanga ukuthola abogatsha lwezempilakahle ecingweni, kodwa umnumzana Emerson Mnangagwa ongumongameli welizwe wazise uZulu kuthakazelelwa uZibuse ukuba uhulumende wakhe we-Second Republic uqakathekisa kakhulu ilungelo lempilakahle, njalo senelise ukwehlisa ukulahlekelwa yimpilo kwabomama bebeletha, ethi phezu kwalokho kagoqanga nje izandla ngoba ethuthukisa limsebenzi kungenani lezijeziso ilizwe elibhekana lazo okwamanje.
More health facilities are being constructed, rehabilitated and modernized from the districts upwards.
Indawo zokwelaphela ezintsha ziyakhiwa, ezinye zivuselelwa njalo ezinye zithuthukiswa.
Uhulumende uhlala ebikwa ezindabeni ethi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo, ethi balesifiso sokuvula izibhedlela ezitsha ezedlula ezingamachumi amathathu kuma-district elizweni, lo kungamakliniki okuncane kundawana ezehlukileyo ukuze ezempilakahle zifinyelelwe ngabaningi phansi koluhlu lwentuthuko enje okugoqela i-National Health Strategy 2021 kusiya ku-2025. Ngimele Istudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu ele-Highlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Independence Trophy ngemva kokunqoba ele-Dynamos nge-1 kanya namhla enkundleni eye-Barber Fields kobulawayo. Umgadli uStanley Ngala nguye olishayele emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu leDynamos la kodwa liqede selisilela ngomdlali oyedwa ngemva kokuba uShadrack Nyawa etshengisiwe ikhasi elombala obomvu unompembe uArnold Ncube ngemva kokuba ekhabe imvimbi yeHighlanders uMbongeni Ndlovu ekhanda. Singeke ehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uZulu weZimbabwe benanza ilanga likaZibuse ele-Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emerson Mnangagwa. UZulu wenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo uphe imbono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likaZibuse lonyaka. Liphakamise inkezo ye-Independence Trophy iqembu lomdlalo lenguqu ele-Highlanders ngokunqoba elikwenze ele-Dynamos emdlalweni obusenkundleni e-Barber Fields kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxidus Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Kodwa ke abangenelisanga ukuzwa izindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.